So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Yahlangana kuza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 26 kuzibandlela 2023. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhesi yakhona namhlanje isaqhubekana ngoba ube ngekho, so sizoqhubeka mhla ka 9 February. Abagcinayo ngale tshikunzi maximum prison bathina kezwa kuhle. So thina asikamboni okwamanje. Ngikona siza yakhona isikhulupi siyebona ukuthi uzwa njani.
Umeli wezengeza West edalele parliamente olilunga le-TRIPC umnumzana Job Sikhala wehluleke ukuya enkantolo lapho kuthethwa khona icala lakhe lokuphazamisa isandla somthetho namuhla ngoba ebikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition and creating a low carbon and climate resilient economy.
Umphathintambo ogatsha lwezemali eMelika unkosikazi Janet Yellen uqhubeke ngemihlangano yakhe kwele South Africa leziphathamandla zakulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-Feed Africa 2 Summit ukuthi eleZimbabwe linokudla okwaneleyo. Lanxa nje inhlanganiso esifana le-WFP zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West eParliamente olilunga le-TRIPC umnumzana Job Sikhala wehluleke ukuya emthethwandaba namuhla lapho kuthethwa khona icala alethiswayo elokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ngoba ebikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona. Abachuchisi bathi uSikhala wadala leli cala ngemva kokuthunjwa lokubulawa kwelinye lamalunga e-TRIPC unkosazana Mo Blessing Ali. Ubhekane lamanye njalo amacala okuphehla udlakela. Kubika uMavis Gama.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhonale entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. USikhala akasanelisanga ukubuya emthethwandaba kamantshi eHarare lamhla kule mibiko ethi uyagula kakubi lapho avalelwe khona eChikurubi ngemva kokubotshwa ngoNhlangula wanyakenye. Abalondoloza izibotshwa emajele abangathandanga ukubethwa ngamagama bathi uSikhala wehluleke khona ukugada imota ethwala izibotshwa ngenxa yokungezwa kahle. Abachuchisi bathe bakubone kufanele ludluliselwe phambili lolu daba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi sebegijigijima ukuthi babone ukuba uthola usizo lwesiphangiphangi.
Ikhesi yakhona namhlanje isaqhubekana ngoba ube ngekho, so sizoqhubeka mhla ka 9 February. Abagcinayo ngale tshikunzi maximum prison bathina kezwa kuhle. So thina asikamboni okwamanje. Ngikona siza yakhona isikhulupi siyebona ukuthi uzwa njani.
Unkomo uthi bakhathazekile kakhulu kuba imithethwandaba iqhubeka ilokhe imncitsha ithuba lokuthi ahlawule isibambiso sebail ingamzweli lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha elisebenzela kiyo lokuthi akezwa kuhle. USikhala usenze imizamo elitshumi lambili yokucela ukuba avunyelwe ukuhlawula ibail kodwa imithethwandaba kamantshi lo we-High Court imalela kuzo zonke izicelo.
UJob Sikhala kaso in ordinary person. USikhala ngu-member of parliament owezengeza West constituents. USikhala ligqwetha and kumele ama-courts labo bamtreate njengomunye wabo. Yisifiso sethu thina njengamagqwetha ukuthi hayi amalungelo akhe a-observe letali kodwa hayi sizawubona ngilathi sizayenza lokho konke esukwanisa ukuthi simkhuphe ejele.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhona le entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. Kasisane lisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services uNkosazana Meya Kanyezi ukuthi sizwe ukuba uSikhala wanelisile yini ukubonwa ngodokotela ekuguleni kwakhe lokhu njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. USikhala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela uDlakela ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukaNkosazana Ali ngocatshangelwa ukuba kulilunga elebandla lezanu-PF umnumzana Pius Jamba Mkandi yena osewalivumayo icala lakhe emthethwandaba. Emveni kokubotshelwa lelo cala wetheswa njalo elinye lokuthi wayephazamisa amapholisa ngesikhathi esenza uphenyo lwawo emthethwandaba ebekwa umlando ukukhuluma amazwi ayephathelane lo daba lokuthunjwa kanye lokubulawa kukaNkosazana Ali okuludaba obekumele luziwe lamhlanje. Phezu kwalawo macala amabili uSikhala uphakathi wokuthoniswa elinye icala aletheswayo lokuthi wakhuthaza uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela kusehlakalo somnyaka ka-2021 esasiqoqwe ngabenhlanganiso ye-July 31st Movement yona ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume. Lokhu kutshengisela akusaphumelelanga ngemva kokubotshwa kukaNgarivume labanye bakhe. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi isisekelo sombuso siyakuvumela ukutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali kwelemelika uNkosikazi Janet Yellen namuhla uqhubeke ngemihlangano yakhe leziphathamandla zakwele South Africa kuhambo lwakhe lwensuku ezine kulelo lizwe ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezamabhizimusi. Kubika uThuso Khumalo.
Bekulusuku lokusebenza gadalala lamhlanje kumphathi ntambo Yellen njengoba eqedela ngalonke engena emhlangano etshiyeneyo. Nkosikazi Yellen wethekelela ele South Africa ngenhloso yokuthuthukisa ukudlelana kwezamabhizimusi emazweni omabili. Usuku lwakhe luqale kuseni lapho ahlangane khona lokuphatha intambo ogatsha lwezemali kwele South Africa umnumzana Enoch Godongwana. Kulomhlangano ababili laba bakhulume ngesimo sezomnotho wakwele South Africa ontengantengayo, ukusweleka kwamandla kagetsi osekuhluphe kakhulu nokunye okuphathelane lezomnotho. Unkosikazi Yellen uthe kuqakathekile ukuthi le South Africa lithole isombululo sohlupho lwamagetsi.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition.
South Africa ngelinye lamazwi asesungule inhlelo zokugaywa kwamagetsi angela ngozi emkhathini wokusebenzisana leMelika. Lokhu kusazisa kakhulu ekuthuthukeni kwezomnotho.
And creating a low carbon and climate resilient economy.
Kunkulumo yakhe kulomhlangano, umphathi ntambo Godongwana yena uthe iMelika ilobudlelwano obuhle kakhulu eSouth Africa.
The United States ranks among South Africa's top trading partners with a diverse flow of goods and services.
Imelika ngelinye lamazwe aphezu kwawo wonke kwezokuthengiselana le South Africa, lokhu sifisa kuqhubeke ngoba kusiza umnotho wethu.
My hope is that this may continue.
Ngemva kwalo umhlangano, umphathi ntambo Yellen uye kusidlo semini lomelo weMelika kwele South Africa umnumzana Ruben Brigett kanye nenkokheli zamabhizimusi akwele South Africa leMelika. Lapha ke kukhulunywa ngamathuba okuqhuba amabhizimusi lendlela zokwaxhasa. Usuke lapho wethekelela inkampani ezimota iFord Motor Company eseduze lePretoria. Inkampani yeMelika le iqatsha abantu abedlula izinkulungwane ezine 4,000 kwele South Africa. Unkosikazi Yellen uphethe usuku lwakhe ngokuqhuba umhlangano losiba lukhulu webhanga lesizwe kwele South Africa umnumzana Lesitsha Ganyaho. Limhlangano yengeza kwayiqhube izolo lomongameli Cyril Ramaphosa abaphathi ntambo bakwele South Africa kanye lomunye lapho ahlangane khona lengcitshi kwezokubulawa lokuthengiswa kwenyamazana zendle okungekho emthethweni. Usangaza uzaphetha uhambo lwakhe ngokwethekelela isabelo seMpumalanga esigcwele isiphala ezipheka amagetsi amalahle. UYeleni uhambo lwakhe lwakuqala lokuthekelela amazwe ezwekazi le-Afrika lokhe wabekwayo kulesi sikhundla uhulumende kamongameli Joe Biden wale Melika. Usasa uzagqiba uhambo lwakhe lolu oluqale kwele Senegal, wasuka lapho waya kwele Zambia andubana eze eMzansi Afrika. Ngimelethulo 7 ePretoria kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-Feed Africa 2 Summit oqhutshelwa eDakar kwele Senegal ukuthi eleZimbabwe lilokudla okwaneleyo lanxa nje inhlanganiso ezifana le-World Food Program zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Umnangagwa uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi ilizwe liyazimela endabeni zokutholakala kokudla okwaneleyo. Uthe lokhu ukwenza ngokuqinisa inhlelo zokulima ukudla okufunwa ngabantu nsuku zonke okugoqela ingqoloyi, umumbu lokunye okuthiyeneyo. Umnangagwa ubuye wathi ngenxa yokuguquka komumo womkhathi uhulumende sowavuselela lokuqinisa inhlelo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation schemes ukuze ilizwe leZimbabwe lenelise ukuthola amathani edlula izigidi ezimbili zengqoloyi lamanye njalo afanayo awumumbu ngomnyaka. Kodwa uthi lomsebenzi usuke waphazamiseka ngokuqhamuka kwempi phakathi kweRussia leUkraine osokusenza ukuthi iZimbabwe ivuke izenzele ngoba kade ithembele ekuthengeni imfundiso leminye imitshina emazweni womabili. Lomhlangano wenziwa phansi kwendikimba ethi Feeding Africa Food Security and Resilience. Ugeina Gumede Saiti wa Studio 7 uxoxele ucubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Uhulumende uyasithembisa ukuthi ukudla ukhona lapha eZimbabwe. Nxa abe-TMP bekhuluma bathi bona balomumbu okwanisa ukuthi abantu badle lapha eZimbabwe ngomnyaka lowo ka-2023, njalo ama-grains anjenge-wheat akhona.
Uhulumende uyasitshela ukubana kule nani lingaka lamathani okudla okusesiphaleni sesizwe. Kule ndlela yini esingathatha khona iqiniso ukubana khona okwesikutshelwayo yikho sibile okuyikho?
Udo esilalo ukuthi asila ndlela ukuthi verify kumbe sibone ukuthi lingaba iqiniso yini okukhulunywa ngohulumende. Njalo olunye udubo olukhona ukuthi siyakwazi ukuthi kule corruption eningi kakhulu endaweni ezinjenge-TMP lapho abantu abathenga umumbu bahle babathengisele njalo abe-TMP ngemali ephezulu. So sizamelele ukuthi sibone phakathi womnyaka ukuthi abantu bayabesutha yini, bayabelawo yini umumbu, njalo uyabe ungaduri yini.
Ngombono wakho uhulumende enzeni ukubona ukuthi akulanjwa elizweni kwini angancedisa ngakho izizalwane zeZimbabwe?
Ngokubona kwami kumele uhulumende aqhubeke ukukhuthaza abantu ukuthi balime ama-small grains lomumbu. Njalo nxa kulethubela ukuthi ube lama-irrigation schemes, ngibona njengalo uhulumende oseqalile wenza ama-irrigation schemes, kumele njalo asupporte ama-irrigation schemes ukuze sibe lokudla okuningi lapha eZimbabwe.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni loGeina Gumede Saiti wa Studio 7 eseHarare. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, uNed Price, uthi ilizwe lakhe kalilani lokuthi eleUkraine lizasebenzisa njani uncedo lwezikhali ezinkulu zamatanki empi empini yalo leRussia. UMongameli Joe Biden weMelika wazise izolo ukuthi sebethumele usizo lwezikhali zohlobo lwama-M1 Abrams tanks angamashumi amathathu lanye 31. Ele Germany lalo livikwa lithumele izikhali zama-Leopard 2 tanks alichumi lane 14. Owake waba ngumongameli weLemoritania uMohamed Ould Abdel Aziz umiswe phambi komthethwandaba izolo esetheswa amacala okuchaphaza lokuntshontsha izigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa zamadola eMelika $72 million ngesikhathi esembusweni. U-Aziz yena uyawalandula lawa macala esithi kuhlukuluzwa asekwenziwa ngabasembusweni kathesi. Ukufuthelana kuyaphambili phakathi kwe-TRIPC leZANU-PF phezu kokubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ukufuthelana lokhu kuqheliswe yikubotshwa kwamalunga e-TRIPC angamachumi amabili lasithupha 26. Agoqela amalunga edale lephalamende amabili, umnumzana Amos Chibaya omela iMkhoba kanye lomnumzana Costa Machingauta omela iBudiriro. Abasolwa babotshwe kumaviki posi amabili edluleyo eBudiriro besetheswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle kwemvumo yamapolisa. Balokhe bevalelwe njalo amagqwetha ayaqhubeka ngemizamo yokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abantu laba babotshwe bebuthene endlini kamachingauta lanxa nje umthetho ungatsho ukuthi abantu kumele bazise amapolisa nxa besenza imihlangano ezindlini zabo kumbe endaweni ezingayisizo zomphakathi. Umeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikala yena oselenyanga eziyisikhombisa evalelwe eChikurubhi esetheswa amacala okuphehla udlakela. Umholi weTRIPC umnumzana Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba kuliviki ukuyasekela abasolwa lapho akhulumisane khona labo ebakhuthaza ukuthi bengephuki imoya ngokuvalelwa kwabo. UChamisa usole kakhulu uhulumende weZANU-PF esithi ubopha amalunga ebandla lakhe njengoba esesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Kodwa abeZANU-PF bathi abeTRIPC bayabotshwa njengoba bathanda ukwephula imithetho. Kepha umbuzo osemlonyeni yabanengi ngothi kungani kuhlala kubotshwa abeTRIPC kuphela, abeZANU-PF bengabotshwa lanxa nje labo betshona besenza imihlangano yokudinga usekelo kuZulu. Sixoxele lunga leTRIPC umnumzana Pednico Pepe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Awethu Nkomo, amalunga eZANU-PF ungahamba ngathi mina ngiyananzelela ukuthi imihlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa ivikiwe emapoliseni engxa imihlangano le Nkomo ngesikhathi senaso sesiphithiphi njengoba sesisizo ezilandelayo. Uzathola ukuthi imihlangano engxenye kwezindawo yathi usithi imihlangano uzothola ukuthi enye iphathi ethile engxa izaphu layo le mihlangano endaweni naleyo ibani ithithi hayi lapha amapolisa bese siba yiwayehlukanisayo. Imithetho imihlangano le iyabe isaziwa ngamapolisa, iyabe ivikiwe emapoliseni. Iningi lakhona ungazi njalo kumbe ungabe kukhona imihlangano eyenziwa ingabikwa ngemapoliseni. Hayi lokho ke anginalwazi lakho, kodwa kukhona ukuthi imihlangano mina engiyaziyo ukuthi yabikwa emapoliseni.
Baba Pepe Nash.
Baba ntikamili uTL Smith ne-GPI. Besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sabo egangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso. Kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukusheya nabanye sonke sasiphila. Lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomomo umthakathi anphethise. Umuntu olomomo umthakathi. La madoda lawa sesebenza njengabathakathi. Sebesizwa ubunandi bombuso. Kaba safuna ukusuka, sebe sidla imali yonke, sebe senza lokho sithi yi-corruption ukuxhwala, asisatholi lutho lina thina kanye nembutho alisekho. Ilizwe selingumyanga wokugcina nothi e-Afrika kuphela, emhlabeni kuphela. Kho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactics kaSmithi kithi abawathathela imbhobho. Kambe asiwo kusathandi bona wena. Usathandoko ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kaSmithi asenza sikhathi imibhobho ebhangeni khathesi uze uwasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa ngayo uSmithi. Kodwa engingakutsho ngingabili ukuthi ongapheliwe kuyahlola. Engingakutsho yikuthi oGaddafi abesithi bangama-Iron Man bangaphi. OSaddam Hussein babesithi bangama-Iron Man bangaphi. Lapho kuzabaphelela. One way or the other kuza phela kuphela.
Baba Kaule uyazizwela lapha ukuthi izano ngusathana kule mpondo kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohlamanyosi njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje.
UBhebhe ngiyamuzwa sibili umzukulu wami ukuthi nalokho okobuthakathi abwethesa izano kuyeyo. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe baba Nkomoyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona amachurchi wonke nje mile abathakathi bayatholakala kiyo. Uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiyo. LakuboBhebhe kwabathakathi bakhona. Abathakathi abaloyo emini tili langalibalime bayatholakala ngoba kathesi ngakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo. I-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la. Ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kulokuganga amagovu amasela siyatholakala khonapho. Yo lakuzanzie bakhona amasela lakubotisi akhona amasela atholakala. So nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke.
Kutwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe.
Uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyozakhuluma into enjalo. Nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamini. Into eziningi zenzakala ku-administration. Ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela. I-implementation ye-administration. Ungakhangela ama-councillors wonke across the country. Akula noma eyodwa i-council ele-chief executive kumbe yithi u-town clerk ongowe-CCC bonke ngabezana. Imajority of ama-directors ngabantu befana. So during implementation, aba-implementayo ngobani ngama-staff abangabantu befana. Malumani, ngiyakwazi ukuhlakaniphile mani ungazowakhuluma njengomuntu wesithutha.
Babu Kaule, ngamafitshana kuyiphethe.
Ngicela ukumnikeza isibonelo se-council ebolileyo yabo elama-councillors awolileyo no-town clerk wabo o-CCC obolileyo i-Victoria Falls. Amasela sibile asebula le abulala nyamanga ukuthi bayekelelwa bona abantu uTown Clerk babethi bamathatha bamlokuza ama councillors akona yale kakhulu laye yale kakhulu ezamemvikele beyale nxa ukuthi bantshontsha bonke sebebhubhisile labana abantu busele kunjalo kuyathengisa ukuthi abantu labana vele bona abantu abanjani. Amasela sibe amasela ayisabekayo
ngamafitshane baba uBhebhe akuyiphele.
Hayi angabe ngishone ngiphendule imali yami uyakhanya ukuthi bona lapha sechathile ngomboko omunusa angisaboni ukuthi engingakuphe engingakutsho nje kuye yikuthi hayi konke singakukhuluma izanu into eseyiyenza lapha sihlubuluza abantu abamela abantu isishukulula iPCC njenge political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi eyina structure eka sithi lokho okwenza ubone besikhuluma njalo sebajayela ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike ba bribe kumbe bathenge abantu bethu abakufinyelela leadership kuma structure pho kathi asikho lebo structure abakwazi ukuzathenga abantu.
Umnumzana Petniko Pepe lilunga lebandla le Triple C ubexoxa endawonye lelunga le Zanu PF umnumzana Believe Gawule. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uNorman Mapeza uthi akalahlekelwa yibuthongo ngokungancintisi kweqembu lakhe kumidlalo yokudinga itshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Kuma lintathe izindaba zemidlalo yesedolobheni lakobulawayo lapho iqembu lakhe elizilolonga likhona phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka. UMapeza uthe iqembu lakhe kalikafiki ebangeni lokuthi selingaqhudelana lentshantshi zakwamanye amazwe.
Yadanisa ukuba senelisi ukuncintisa lathi kuzwekazi le-Afrika, kodwa nxa sesikhuluma iqiniso thina sisemuva kakhulu njengelizwe nxa uqathanisa lamazwe afana le-Morocco. Ungakhangela okwenziwe lilizwe le-Morocco kumidlalo yezizwe zomhlaba kuyisibonakalo zosalokho okwenziwa ngamaqembu akulelo. Singahamba siyencintisa kuzwekazi le-Afrika, kodwa kusizani ukuyatshaywa kabuhlungu sigcine singasazithembi.
Iqembu le-FC Platinum nyakenye likhulile abadlali asebekhulile abake baphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika, njalo uMapeza uthi akumelanga ajahe laba abasakhulayo aselabo loba nje benelise ukuphakamisa isicoco sekhasi laka Premier Soccer League.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamathumi amabili ledlala nelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube ne-league yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamathumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PSL.
UMapeza uthi kuzamele kuvuselelwe imidlalo yabasakhulayo ukuze umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uthuthuke, amaqembu akuleli lawo yenelise ukwenza kuhle.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamathumi amabili ledlala nelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube ne-league yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamathumi amabili edlala kanye kanye nemidlalo ye-PSL.
Iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise isicoco se-league ekupheleni kwemidlalo yanyakenye, njalo lokhu bekungokwesine ukuba liphakamise inkezo le. Ngokunjalo lizadibana lelebulawe Chiefs, lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngenyanga kaNhlolanja emdlalweni we-Castle Challenge Cup yiwo zasungula imidlalo yalonyaka yesigaba se-Premier Soccer League. Ngimelisi The 7 ngobulawayo, ngimuJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sikhangela uhambo lukanobhala obona ngezemali kwele Melika, u-US Treasury Secretary Janet Yellen, yena ohlanganele siphathamandla zakwele South Africa namuhla. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbule luyalandela ke uhlelo lwe-Life Talk. Olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.